amanzi asevaliwe. So inhlupho kube ngamagetsi. Sokuthi kumele sizovala amanzi. Nxa kungela magetsi siyabe sesihluleka ukuhamba amanzi ukuthi angene ukuze ayefukulela kuzakhamisa. Yikho sihle savuka sabhala inothisi sabazisa ukuthi sesike nihluphuluka. Isiphezu kwezithize sasesiyithenile phezu komsebenzi wokudinga ukuthi yini eyenzakeleyo. Esikhangelele ukuthi sithembe ukuthi usuyatshonila kuzabe sekulokunye okungcono sebeqedile ukusebenza, sebekutholile ifonti yakhona kwenzela ukuthi abantu abekhona amanzi bawathole.
Bekulamanye yini amanzi akhona abangawasebenzisa ukuthi bedle begezise lezambuzi kumba awakho? Ikhansili yanceda yini ngamabhawuza?
Njengoba kuyinto nje esehleleyo esingalindelanga, sithemba abanye bengabe bebela wona lawo malutshwane, kodwa abaningi bebengazimiselanga ngoba asisajabulanga ukuba naluhlupho olunjalo. Kuluhlupho lwehla singalulindeli ukuthi amagetsi asicimele lathi singakwazi, ngoba la izesayithiyifoti ayisukuthi bacimile. So ngezi inhlupho esihlangane lazo sibulawa yi-city council. Kodwa siyazama ukuthi lapho esinambelela ukuthi abantu sebekhala kakhulu kudayithi nabo sijonile, siyazama ukuthi amabhawuza ayitshona lawo esilawo aqalise ukugijima anikeze abantu amanzi, ngoba kulilungile nabo umphungulo ukuthi bawathole lawo sengibulawayo siyaqolisa kulokho. Kodwana kungaqhubeka kuyukuthi kusasa kuyavuka kulokho kunjalo, sizaba nendlela yokubana sibone ukuthi amabhawuza ayagijima ngokuphakemeza ukuthi abantu bathole amanzi. Nxa kuyikuthi balawo abanye abalamabhoro alamanzi, kese kukhuthaza ukuthi sigcebe futhi baqale bawabhoyile amanzi lawo bawabilise bengakawasebenzisi, ukwenzela ukuthi kungabi lokunye okungasolakala.